Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zitobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 26 kuNtulikazi 2024 uGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Abona kulendlela yokukhulumende azama ukuyintroduce ukuqeda ubuvila ebantwini ukuthi abangasebenziyo labana kumele abantu bonke basebenze bengathola ithuba lokuthi kwenziwe ngesikhathi seneso.
Abakubandlale ZANU-PF basekela uMabhalane umnumzana Robert Jiri othi abehluleka ukungena kuhlelo lokulima olwe intwasa kabasoze benikwe ukudla oholiswa nguhulumende.
Lokho kukhulunywe yayo ukuthi umuntu ongasoze phathelane le msebenzi le njengana leyo kasoze aphiwe ukudla. Ubona ngani kuyinkulumo enxele kakhulu ebantwini. Abantu akumelanga beforce.
Kodwa abakumabandla aphikisayo njalo labalwela ilungelo loluntu bathi uMabhalane lo ulahlekile. Lingakhuthwa isigaba sezomculo esiwoza Friday. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abaningi bacothoza uMabhalane wohlangothi lukahulumende olubona ngezokulima umnumzana Robert Jiri othi abehluleka ukungena kuhlelo lokulima olwentwasa kabasoze benikwe ukudla okuholiswa uzulu kulezi nsuku emaphandleni. UJiri wethule umbiko lo namhla embukisweni weChikomba District Agricultural Show eMashonaland East. Uhulumende uqhuba uhlelo lokuholisa ukudla uzulu ebambisana lenhlanganiso ezizimeleyo kulandela ungani kwezulu kahle lonyaka ngenxa yesikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Omunye wacothoza amazwi kaJiri umnumzana Thembelani Moyo isakamuzi seKwarayi eLupane.
Lokho kukhulunywe yayo ukuthi umuntu ongasoze phathelane le msebenzi le njengana leyo kasoze aphiwe ukudla. Ubona ngani kuyinkulumo enxele kakhulu ebantwini. Abantu akumelanga beforce. Abantu balelungelo lokuthi uhulumende vele abancedise ngokudla ensukwini ezibucayi njengalezi. So akungayenziwa ukuthi bayethuselwa ngakho. Ukubethusela yabuhlukumeza abantu, uhulumende abesehlukumeza abantu kakhulu. Nxa kuyukuthi ukudla lokho kakukho, akukhulunywa ukuthi ukudla kukho. Nxa kuyukuthi ukudla kukhona kwenele abantu bonke for abantu beZimbabwe, abantu abadinga ukudla ngokukhululekile bengayithuselwa ukuthi abangasoze bengene emalimeni kubofumfutha langaphi bazancitha ukudla.
Kukhanya ngisibilungazane noludaba oluhluphayo kakhulu lolu baba moya.
Kulo hlelo olukhona olwe drought relief olwenzakalayo kulezi nsuku apha abantu izakhamizi ezingelakudla ezithiwa khona umumbu kuyimzamo emihle sibili uhulumende awenzayo. Kodwa ke akungabi ukuthi abantu babanjwa ngamandla ukuthi benze imisebenzi le sokungani abantu bayakubhadala ukudla lokho. Nxa kuyukuthi iprogram ngikahulumende ngoba amabele la asabe sikhangelela ukuthi asuka ku-taxpayers money, uhulumende kancedisa abantu. Nxa kuyukuthi zinhlelo ezikhangelele ukuthi abantu bezozithuthukisa ezigabeni zabo, akucace njalo ukuthi hayi inhlelo lezi zelande ukuthi abantu bezozithuthukisa ezigabeni zabo. Okunjengokuthi nxa lalizaziwe khona inhlelo ezinjengabo food for work, kucaca ukuthi hayi uhlelo lubuya luyi-food for work, hayi khona ukuthi uhlelo lubuye luyikhona ukuthi luzozama ukuthi lukhiphe abantu endlaleni, ukuthi phambili abantu sebe-amtwistwa sokuthiwa sekumele ukudla lokhu bekubhadalele ngokusebenza imihlelo ezinjengabo ukuthi belungise izikolo, inhlelo nje ezithiyeneyo njengazo nezo. So abantu nxa uhulumende ukuthi uyabancedisa ngoba kathesi kuzadivide abantu kulabanye abantu abakhulileyo aba-over 65 years, nxa kuyukuthi ubekuthola ukudla lokhuyana uzasetshenzelwa mbani vele umuntu omdala ekhulile.
Ngabona kulendlela yokuhulumende azama ukuyintroduce.
Lo ngumnumzana Thembelani Moyo isakamuzi seKwarayi esabelweni seMatabeleland North. Kodwa okubandla leZANU-PF umnumzana Philip Gawule usekelwa okwedulwe umnumzana Robert Jiri.
ngabona kulendlela ekuhulumende azama ukuyintroduce ukuqeda ubuvila ebantwini ukuthi abangasebenziwe labana kumele abantu bonke basebenze kithi bengathola ithuba lokuthi kwenziwe ngesikhathi seneso ngibona ngane yihlelo lokukhuthaza abantu bengabi ngabane abakhangezwayo kuphela kodwa kube abantu abasebenzayo uthi kungabuya isikhathi sesasevuvuza abantu kabaphiwe inhlanyelo ngohulumende bayechaya ugatshompo ugatshompo lwana bengamchaya ke sokusika ngokuthi kutholakele yini ngoba abalimisi babebeyibo abakubhalayo phansi ukuthi abayenze ufuvuza yilaba lalabo kusho ukuthi ngezinye indlela khona fana kuza kwehlukaniswa ke ababe bengamenzanga ngababe bebengamavila yikho uhulumende azama ukuqeda khona ubuvila obukhona labantu abafuna ukuthi bengasebenzi ngesikhathi esinjengasenesi
ye kodwa kulabanye abantu vele abadivele kugatshompo lokho kwesinye isikhathi vele kusebenza kuphuma lutho so bachitha isikhathi nje kungathi nangakhona
ngivumelani labo ngathi ugatshompo usenzele kuhle esikhathi eminyakeni nale edlulileyo izulu nxalithe labakhona ugantshompo kuphela uyaye phanjaniswe ukuthi kalezi njengoba kulezi nsuku ade zihlala siphanjaniswa ukuthi izulu lingabi khona but awu gantshompo ngabona yindlela sibili ekulimeni engani iphathisile abalimi eminyakeni nale bethe bethe beqala nje ukuthi bangene kugantshompo ugantshompo unesivuno esihle sibili kakhulu
uNomzana Philipe Gawule lilunga lebandla leZANU-PF ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Kulombuthano wababhekela izethekeli eVictoria Falls abazinkulungwane ezilithumi 10,000 ababukisa ukudla okutshiyeneyo okuthakazelelwa izethekeli, kubika uNokuthaba Dlamini.
Abathe gwaqa namuhla eVictoria Falls kumbuthano lo wokupheka ezifela emlonyeni lokunye weUnited Nations Tourism Regional Forum badabuka kwele Angola, Malawi, Ghana, Botswana, Nigeria kanye lengcitshi zebhodo zakuleli lapho ezithethe imzuzwana zincinda ukuphekwa ngalizwe ngalizwe. Umnumzana Zurab Polo Kavishili unobhala jikelele weUnited Nations World Tourism Organization utshele abakulu umbuthano lo ukuba kulosizi indlela ukudla kwezwekazi le-Afrika okungazakali ngayo ethi yikho okwaba yisisusa sokusungula kwalolu hlelo lwe-gastronomy.
And this is the beginning of history or story, and we are ready, we are very enthusiastic to promote African gastronomy worldwide.
Abangane bethu kwamanye amazwe abazi lutho ngokudla kwezwekazi leli. Kimi lokhu yikuqala kohambo oluhle njalo sizizwa siziqhenya ngalo. Siyabona intsha iphatheka ngalokho, sibavulela amathuba emsebenzini ezabaphilisa kanye lemuli zabo.
Umongameli Emerson Mnangagwa laye ubesendaweni lelo mkakhe unkosikazi Auxilia Mnangagwa. Umnangagwa uvule okusemthethweni umbuthano lo.
As we grow this gastronomy tourism subject, Africa must be a continent able to feed itself.
Sikule injongo yokubukisa ezokudla kwezwekazi lethu. Izwekazi lethu kufuze lenelise ukuziphandela ukudla ngezemvelo lazo. Asiziqhenyeni ngemvelo yethu ngoba ijikile ekusakheni imizimba kanye lokwelapha imikhuhlane ehlukeneyo.
Umkakhe laye uphose awakhe amazwi ngezokupheka.
Many countries, including Spain, Italy, China, France, and many others, rely on gastronomy tourism as a major driver of their economy. Ultimately, that is where we aim at.
Amazwe amaningi kubalisela ele China, Spain, Japan, lamanye agxile kakhulu ekubukiseni ukudla kwesintu sakibo. Lokhu sekwenze iminotho yakhula. Ngalokhu yiyo kanye lathi injongo esilayo ngezwekazi le-Afrika ukuze lathi sazakale. Lokhu kuyasiphathisa njalo ukulondoloza amasiko lemvelo yethu ngapha sithuthukisa ilizwe lethu.
Osebenza endaweni ezithakazelelwa izethekeli, umnumzana Siphambaniso Moyo uthi abantu abavela kwamanye amazwe bayakuthanda ukudla okutshiyeneyo kweZimbabwe.
Ethemba abantu abaningi bakuzwisisile lokuthi kuyiwa ngaphi. Yikudla nje okungathandwa la ngama-tourist ngoba bayakuqhathekisa ukudla kwethu kwesintini. Kakhulu nje ukuthi kulasebe amanye ama-restaurant vele lapha emzini waseVictoria Falls akuphekayo ukudla lokho.
Emaphethelweni okugqitshwa kombuthano weUnited Nations Tourism Regional Forum, Upolo Tishavili ubike ukuba sebezavula isikolo seCulinary Cuisine edolobheni leVictoria Falls lapho intsha izafundela khona ukupheka ukudla komdabu. Phezu kwalokhu babike njalo ukuba bazaqeqetshisa mahala abafundi abangamakhulu amabili bakuleli. Lokhu kugqitshwe ngokulobelana phansi izivumelwano endlini zokuphekela ababukisayo bebegaye amanamunede enziwa ngezithelo zesintu, umngqutshu, umfushwa, isitshala kanye lokunye okudliwa imihlobo ehlukeneyo. Imele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngiwunokuthaba Dlamini.
Akala beZimbabwe abasebenza ukumemezela amabhasi ahambela ekhaya esilundeni esiseHaveron besithi ibhizimusi selehle okumangalisayo. Bathi inani lezihambi liphansi kakhulu ukuthi njalo abadabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana abasathumeli njengenhlala yenza impahla enengi ekhaya. Intathele zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba.
Isilindo samabhasi eHaveron sasivame ukuphithizela abantu begada besiya ekhaya kumbe besiyaphathisa impahla etshiyeneyo. Abancedisa ukudinga isihambi ababizwa ngokuthi ngowindi bathi akusenjalo ibhizimusi siyehle kwamagama. Umnumzana James Moyo uthi umcabango wokubuyela ekhaya uyamfikela ngoba sekunzima ngitsho lokuphuma le mali engamapula alitshumi lanhlanu i-50 pula ngelanga. Abamemezela amabhasi bathi babesenelisa ukuthola imali ephakathi kwamapula amakhulu amahlanu i-500 kusiya kunkulungwane i-1000 ngelanga elihle lebhizimusi.
Business hayi abantu abasahambi yawudala dala abantu babehamba kathesa fana amabhasi anje suka eswele kumzala into eyi-30 ngokuyasuka amabhasi ayi-5 kuze kuphume 2 or 1 abanye aswele abantu imali ayisabhodi akusika mali.
Umoyo uqhubeke sithi sekunzima ukuthi beqhube ibhizimusi labo lokumemezela emabhasini ngoba labo eBotswana sebeyithatha leyo msebenzi.
Lokunzima abalapha eBotswana ukuthi kudala babengayenzi umsebenzi lo wenziwa ngabaZimbabweni. Babengathengisi, babengayenzeli abona amashebhi akathesi. Kwakuyela since sibe kwakungekho kungeko. Amathala esithi amaZulu athengisayo kuphela. Athesi manje abantu bonke sebethengisa.
Omunye osebenza lo moyo umnumzana Derek Smanda laye uthi akusela bhizimusi. Uthi abantu sebebona kungcono ukuthumela imali ekhaya uthi ihlobo zithenge impahla khona.
Ngiwakhangela iminyaka le before singakayibona ukudala lapha ngesikhathi lezi amabhasi okuthethe emesiba ngo-6 5 6 igcwala wonke rigt now yona le yi-1 le eyisinde ukuthi igcwala. Abantu sebebathina babuya futhi akusafanga kuqala kusafanga kuqala. Kanti futhi abaningi kathe sesifunda ukungcono ukuhambisa iy'mali yezinto phambili sebesiya kumkhulu ngokuningi.
Kodwa uSibanda wathi noma kungawuma njani kwele Botswana kangacabangi ngokuthi aphindele ekhaya.
Uthi thina vele sesijale ukuthi thina sithanda ngapha sithola ngapha. Mina sengaba nzima kini ukuthi ngisuke lapha ngingaqalisa impilo enje ekhaya ngoba angilayi isosiyenyi-income engabe ngiyenza angilanto engabe ngithengisa isi like ukuthi ngingakhona le mali yami la ngiyoyenza aphizin that month I'll keep dripping into my pocket. So abasekhaya bathi ngizaa much better bona ngoba le other means bathengisa okanye basebenza they used it to that life here.
UTendai Mafungaitse osebenza ucele lamabhasi ahambele eHarare laye ukhala ngodaba olufanayo.
Kunzima kakhulu even ngoba uthathe 200 vula amalanga anina kunzima ngo-200 vula kumabhasini phela akuthone le before lockdown fonena kuwes even abantu abaphathisi ke asizi ke basebenze njani ke sifuna ukubuyela ekhaya kanti sihlale lapho because asithole lutho ke.
Amathuba emsebenzi kwele Botswana aqhubeka incipha kwabokuza ngesikhathi izalwane zakulelo lizwe lazo zingasakhethi noma yiwuphi umsebenzi. Inombolo zabeZimbabwe abangena eBotswana liqhubeka lisehla okusho ukuthi kuyakusoma kulaba bakubhizinisi ezimota ezithwala uZulu. ugwalo olukhitshwe iofisi kahulumende ye-36 Botswana lutshengisa ukuthi inani labangena bevela eZimbabwe ikakhulu besebenzisa umngcele weRamokhobane selehle kakhulu. IBotswana yiyo ekade kulilizwe lesibili ebelisamukela izethekeli ezivela eZimbabwe, kodwa inhlanganiso ebona ukuphuma lokungena kwabantu emazweni e-International Organization for Migration ithi iningi seliphuma kakhulu lisiya kwele-South Africa kube sokulandela ele-Zambia. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabona kwele Botswana.
Siyazikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wayengumongameli weMelika uMnumzana Barack Obama lonkosikazi Michelle Obama bathi bazasekela unkosikazi Kamala Harris ukuba ncintise kukhetho oluzaqhutshwa lonyaka ngolwezi emele ibandla lamademocrats. Umkhokeli wakwele Israel namhla ukhangelwe ukuba uzakhulumisana eFlorida lowayengumongameli uMnumzana Donald Trump ozancintisa kukhetho oluzaqhutshwa kwele Melika lonyaka. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Okwamanje sike sizwe ezivela kwele Melika.
Kumkhankaso wokudinga umongameli wele Melika ozamela ibandla le-Republican Party kulolu khetho uMnumzana Donald Trump usezancintisana lomuntu omutsha kulandela ukuphuma kulomncintiswano kukamongameli Joe Biden. Intelelis ndaba ye-VOA uScott Stearns ukhangela ukuthi umkhankaso kaTrump usuguquka njani elungiselela ukuncintisana lomsekeli kamongameli uKamala Harris. Abasekeli bebandla le-Republican Party ngeviki edluleyo bebesemhlanganweni wabo khulu owe convention, njalo babe kubonile ukuthi baningi abakhuthaza umongameli Joe Biden ukuthi aphume kulomncintiswano, ngakho uthe ephuma bebelungiselele. Kumkhankaso wakhe wakuqala esekhangelelwe ukuthi engaba nguye omela ibandla lama-Democrats kulelo khetho, uHarris ubelungiselele ukukhumbuza abavoti umsebenzi awenzayo engumchuchisi njalo eligqwetha elikhulu lesizwe.
Before them. And in those roles, I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women.
Mrs. Kulleni Lezing, I do stand as a key with Chene. Abakumiz Avis Fazan, Amasela, Ajunjela Batani, Lave Pula Umche to Nilila is Chene. Napola Lelani Mine City, Niavazi, Abafanana, Donald Trump.
UHarris uqala kakusha umkhankaso obukhokhelwa ngowaye ngumongameli uMnumzana Donald Trump kutsho ingcwethi yezombusazwe eye Brookings Institute uDarrell West.
She'll be very competitive in those crucial Midwestern states, Pennsylvania, Michigan, and Wisconsin. And I think she also will put some of those other swing states that have...
Uzakhokhela kakhulu kumkhankaso ezigabeni ezithi iPennsylvania, Michigan, leWisconsin. Njalo, ngibona sengathi uzathatha njalo ezinye izigaba ebezingathi sezithathwa ngama-Republican ezifana le-Arizona.
Ngozamela ibandla le-Republican Party uTrump ukuncintisana lomuntu omutsha sekusitsho ukuthi uzakuzala elinye ibizo lokuhaya.
I call her laughing Kamala. You ever watch her laugh? She's crazy. You know, you can tell a lot by her laugh. No, she's crazy. She's nuts.
Ngimuthi ngumahleka uKamala. Uyayombona ehleka. Uyahlanya. Uyakwazi ukuthi ubona okuningi ngokuhleka komuntu, but uyahlanya, akazithathi kuhle.
Ngumkhankaso olethemba lokunqoba ibandla le-Democratic Party ukutsho umena bosi owekolleji le-Hofstra University.
Clearly former President Trump and his campaign staff thought that President Biden was a beatable candidate. They seem to have the same views of Vice President Harris.
Kusegcekeni ukuthi owaye waba ngumongameli uTrump lezi sebenzi zakhe zonke zomkhankaso wakhe babebona angani kulula ukunqoba umongameli Biden. Kukhanya balombono ofanayo ngumsekeli kamongameli uHarris.
Utshintsho lutsho ukuthi ibandla lama-Republicans kuzamele liguqule amaqhinga, kutsho uWest.
There's going to have to recast the whole thrust of their campaign was, which was saying Joe Biden was too old, he couldn't do the job, his family was corrupt, all that.
Sekufanele baqale ukutsha umkhankaso wabo obusithi uJoe Biden useluphele, ngakho ke ngasoze yenelise ukusebenza, njalo imuli yakhe ilobuqili. Konke lokho akusekho, kodwa ngibona sengathi bazaqala ukuhlasela ngokuphangisa. Baza kunanzelela ukuthi uvela esigabeni seCalifornia esilenkululeko ukwedlula ezinye.
Ongena kulolu khetho loTrump uJD Vance useqalile ukuhlasela esethesa umsekeli kaMongameli uHarris umlando wokuthi nguye owabangela ukungaphumeleli kukaBiden.
Our country has been saddled for 3.5 years with a president who cannot do the job. And that is all because Kamala Harris and the rest of the...
Ilizwe lethu belithwele nzima okweminyaka emithathu lengxenye edluleyo likhokhelwa ngumongameli ongenelisi ukuqhuba umsebenzi wakhe, njalo konke lokhu kungumlando kaKamala Harris lamalunga ebandla lamaDemocrats awaqamba amanga esithi uyenelisa ukukhokhela ilizwe.
UHarris uthi abavoti balethuba lokukhetha phakathi kombono wakhe lokaTrump.
Do we want to live in a country of freedom, compassion, and rule of law, or a country of chaos, fear, and hate?
Sifuna ukuhlala elizweni elilenkululeko, uzwelana nokuhlonitshwa komthetho na, kumbe ilizwe elingahlelekanga, elilokwesaba lenzondo na? Njalo, okuhle ngalesi sikhathi ukuthi sonke silamandla okuphendula lo mbuzo, amandla
ucwaningo losekelo lwabavoti luveza ukuthi kusukisela ngesikhathi uBiden echiya, uHarris uqhubekela phambili evala igebe ebelikhona phakathi kwebandla lakhe loTrump okhokhelayo. Udaba lolu luqoqwe yintatheli izindaba ye-VOA uScott Stearns, lalwethulela yimi uDabo Kancube oweStudio 7.
Kwezemidlalo ivulwa kusemthethweni namhla kusihlwa imidlalo ye-Olympic Games kweleFrance, okulabadabuka eZimbabwe abayisikhombisa abancintisa emidlalweni le ekuqela eyokugijima, ukubhukutsha, ukweqa lokunye. Kulezi phathamandla zikahulumende eziningi ezikuqela umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga labanye abathakazelela ezemidlalo asebefikile kweleFrance njalo abazahamba kuvulwa lumncintiswano. Xoxelo Thabani Gonye, umqondisi weZimbabwe Olympics Committee, obeselungiselela ukuya kumkhosi wokuvulwa kwemidlalo le.
Abatshengisa ihlabuzane kakhulu sibili namhla, ngibona ama-swimmers abangu-2, ngabona laba athletes abagijima ama-200 makarawo locharamba, wonke batshengisa ukuthokoza sibili ngokulungiselela kumdlalo yabo. Abanye abakabuya u-Steven Cox ube-training, but abona embabonileyo namhla seyaye-athletes village, babone betshengisa amahlabuzane sibili lokulungiselela abakwenzayo.
Kubona ngazani kuyatholakala amagolide yini kumbe lama-silver kumbe ama-bronze lawo akusitele?
Obakade esingithe ngikhuluma lawo bekubatshela mina ukuthi nxa kuyabuya ama-silver lama-gold konke kuyabe kukahle, njengokuthembise sakutshe ukuthi sizaba-recognizer nama-incentives la esakhulumayo, but okuqakathekileyo ukuthi balungisele bebanike abakukwanisayo ukukhupha their very best, yikuyabe sibukhangelele. Nxa kuyi-best yabo izabaniza sinika amagolide lama-silver lama-bronze, siyabe sibonga lokho esakhulumayo, but ngokukhuluma kwami ngiyabona ukuthi bonke bazakwenza bazakukwanisa, sizabona ukuthi kuyaphuma kanjani, but siyabasupporta ngalokhu ababesinike khona.
Kodwa kwakuyimfihlo yini ukuthi kumbe ngasitshela ukuthi uzabanikani khona? Akusitshele phela.
Hayi, asiyomfihlo. Anti uyakhumbula ukuthi ngelanga sikhuluma i-team sakhuluma ukuthi umuntu ozasinika i-gold medal siyamnika $10,000, uyabe aphume unumber 2 siyamnika i-$7,500, uyabe unumber 3 simnike futhi $5,000. Siyomfihlo, sakukhuluma lokho kuwonke abantu babekwazi. Siyakwazi ukuthi imali ingayikwananga, but yithu esingathi siyiZimbabwe Olympic Committee bangaphumela kakuhle, sizabanika lokho esikukhulumileyo. Njalo ababeyathola i-top 10 sakhuluma futhi ukuthi sizabanika $2,500 from number 4, i-sliding scale up to number 10 ababe kufika ku-final. So yikho esikukhangelela, sakuthembisa that siyakhangela ukuthi xa bezenze njalo sizayenza konokho esiyakukhuluma esakukhulumayo.
Isiphi isithembiso sakho ebantwini beZimbabwe? Sivula amehlo phela sikhangele khona.
Isithembiso sami ngithi kasisupporteni team, kasifocuse ngeteam yamatshi esangu-7 esababusa ngapha le France, lama-officials angu-8 esababuya ukuthi babancedise ukuthi babasekele bebanike ulwazi labalimeleyo bancediswe ukwenza ukuthi bakhuphe konke lokho abanabo. So yikho sabi isi-team le ukwenza ukuthi ama-athletes ethu asapotwe bazame ukuthi labo bakompitele laba ababe bekompita labo.
Ye, kuleziphathamandla zikahulumendeni khona ngapha ezisapota esekela khona.
Ye, siyakwazi ukuthi u-VP layo ubuyile lapha, uya nje emeleli lizwe le-dignity lama-dignaries akhona esingababoni izolo sibili ku-function esahambe khona.
Lo nguThabani Gonye, umqondisi weZimbabwe Olympics Committee obexuka le-Studio 7 ese-Paris kwele France. Wamanje sike sijayive kancane kusigaba Woza Woza Friday.
Sarbona sarbona ninjani igama enkosana esibongo okhumala siyabonga kakhulu kubasakazi kaloku sibe siphile ithuba lokuthi manje sikhulume emsakazweni siyabonga kakhulu. Mina umanager kaNtombi Khumalo kathi ke uNtombi Khumalo uphuma eZimbabwe Victoria Falls eMkhosana. Siyabonga kakhulu. Esiliphekela khona lapha ukushacha mabhodo nabantu belwizele ukudla kwendlebe kuyalunga lunga impela singakhohlwa ukubingelela lani basakazi silibingelela kakhulu sithi silithanda lonke singakhohlwa ukubingelela futhi labalandeli lani balandeli manje siyalithanda sithi support yenu siqhubekele isupport isikhathi zonke kuze kwenze ukuthi uNtombi aqhubekele phambili nomculo ngoba intombazana manje ikhule vele ithanda into zomculo kanti siyaqhubekela siyaphambili nakanjani nakanjani siyaqhubekela phambili. Abantu ababe ready for ukuzayo ukushasha ukudla kwendlela ngiyasithanda lonke le ntombi yalithanda siyabonga.
Chage udadewethu ngifuna ukuthi izame lokhu ke challenge eninika yona hlaba phansi ngezwani lokuthi sikwenze lapha izwani olukhulu chibile sifunda ngwenisa yini chibile kane potents ukhithe njengalokhu kathi sikwenza lapha yilo Evans ninga kwalapha emthineni uproducer wetu ozwayo osesithi lami khonapha mthombo sithembayo kodwa-ke sibone ezinye kade zikhokhela namhlanje indaba abantu abaningi bacothoza umabhalani wohlangothi lukahulumende umnumzana Obed Jiri othi abehluleka ukungena kuhlelo lokulima olweyintwasa kwasoze benikwe ukudla okukhuliswa nguhulumende kodwa bakubandanezanupiye party umabhalani lo uyishaya ekhaleni siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lanamhlanje olupheze ngenjabulo ngumthombo sithemba ugibs dube lilale kodwa lingakhohlwa phela i-live talk elandela khona manje.